kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replacing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze-ke babile-ke ama-companies athola-ke i-forex, bazayithola kuphi-ke imali yokuthi bakwanise-ke ukuhambisa-ke imitshina yawo. Ngisiyo-ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RPGs, ama-spares-ke lapha-ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi-ke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje i-market ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma-ke ukuthi hhatshi ulandela-ke okuthiwo i-market.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akho uhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokuyana kwenza ke babe le-access ke emalini, yikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Ma sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama-projects abo, ngaba ngama-projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kwezepolitiki. Sibonile ama-project-ke okuyemgwaqo, ama-project okuyemba imgodi, ama-project athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama-project-ke ebebhadalwa-ke ngemali-ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama-farmers nje aprinte nje imali abanike ama-farmers-ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze phela akwanise-ke ukuyenza ngesilungu esithi arbitrage, abe thola-ke inzuzo engayisiyo-ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiyo ezabulala-ke umnotho welizwe sisiya phambili.